nibenze ngiyedwa but bengilabanye abade bengixhasile but iwoche ngime ngiyidingileyo. Okungenzeka ukuthi ngenze njalo yikuthi kugogo uMaphiri, ugogo ovele usezigulila lenyawo asavumi, so umntanakho yinkazana ube ngumnika kade emgcina ube sejele njalo usephumile ngebail, kodwa kuyakhombisa ukuthi bazabuyela ecourt ngemhlaka 28 ku-trial. And njengoba sonke sibona ukuthi sikhuluma kunjenje bonke asebehambe ku-trial bagwetshele ukuthi bangene emajele. So ngithe ngisiyabavakatshela kuthangise ngisiyabaxoxisa ngathola ukuthi ulo mntanakho ngumfana usekhulile sibili, kodwa ubele wheelchair nyakona isilabo 20 years, vele ube ngasaphumile endlini ngoba ebengasasebenzi wheelchair khona. So ngahamba ngamdingela i-wheelchair ukuthi anelise ukuthi aphume angene kuZulu. Njalo okungithintileyo yukuthi ngitshelwe ukuthi nguye ukhothi wabontanga esizinda lethabalala ebafundisa ibhora lenguqu. So ngabona ukuthi kuqakathekile ukuthi simnike izinyawo zakhe anelise ukuthi ayefika kubontanga abafundise ukudlala inguqu.
Ubehamba ngani isikhathi sonke lesi?
Ubetshone hlezi nje endlini. Ngizothi awuselezi nyanga vele hlezi endlini ngoba uvele kakwanisa ukuhamba. Amathaya bengasekho, amabreki bekungasela, ivele bengasahambi, bezehamba ngensimbi lapha kumele afake khona izandla zakhe. Kusewaqamuka sobehamba ehlatshwa, kusuthi bamkhangile ezandleni lapha kulamanxeba. So yikho kwamenza agcine angasayisebenzisi. So ngakubona ukuthi ontanga besebekhalakhala ukuthi ngoba kade sebekwenza ukuthi bebemthwala, bamdingela isitulo bamhlalise ku-ground. Kukanti-ke uma elenqola yakhe ubesanelisa ukuthi abhode akhangele ukuthi badlala njani njalo abaqondise. So ngakubona ukuthi uvele yena inhliziyo yakhe yonke isenguqwini. So ngakubona ukuthi singamnika ithuba lokuthi anelise ukuzihambela yedwa, kuzaba lula kunokuthi ahlale ngohlaba umkhosi ukuthi kuyandizenithwala kuyandizenithwala.
Kuyaxoxisana labanye ababevele bebotshiwe
njengebandla le-MDC, kodwa sonke siyazi ukuthi ngesikhathi amapholisa esenza udlwangudlwangu kuZulu, iningi labalandeli bethu labotshwa, bebotshwa bebesetheswa imilando engekho. So engikwenzileyo njengomgcini sihlalo umehlala chair webandla lethu, ngikubone kuqakathekile ukuthi siyefika emzini yalabo asebephumile ngamabheli nalabo abalokhu bephakathi ezidokisini ukuthi sibone kanti vele kuhamba njani. Njalo esikutholileyo ukuthi iningi lalabo ababotshwayo yibo ababeyibo ababegcina imuliso nezo, ngoba sihambile futhi emulini yakombewe lapho esithole khona omunye ugogo laye wathi ayistroke. Umntana kwenkazana usesitokisini uchiye kuwumntana kungumfana okuncane okungezwa kuhle lo munye oyinkazana. So sikhuluma kunjenje bengasanelisi ukuthi baye esikolo ngoba bebethemba ukuthi umama wabo uzazama ukubadingela izimali ukuthi bahambe esikolo. So kumele sidinga amacebo ukuthi laba bantu sizabancedisa njani, njalo nxa kuwukuthi uZulu la uyanelisa angene ancedisa, ngoba izicebo zikamlimi ezivele sezigugile ngoba sonke siyakwazi ukuthi idolobho lesi zinda letshabalala kwakulidolobho lapha kwakubuye khona izicebo zethu ezazivela kuboZambia, uMalawi, uMozambique, ababa yibo abalungisa iziporo zesitimela. So iningi labo omkabo amadoda abo iningi labo asafa. So ngabogogo nje asebezihlalele nabazukulu nabantu babo. Njengalowo gogo uMaphiri wafika kuleli lizwe ngo-1952 eyintombi, namhlanje lokhu ekhona khonapho. So sizama ukuthi sidinge izindlela ukuthi umonakalo lo wokudobha abantu abangenamacala wenzani ezindlini lapho, kwenzela ukuthi sizame ukuthi sithole indlela yokuthi sikuqondise.
Sesikhangela njalo iinkokheli zebandla lakho lazo ezake zabotshwa, ungathuma umusa unjani kathesi?
Akulabo ngcono ukuthi iZulu ukhansela wethu uDanford Maduku ubekhona sibethenikakasweni ukuthi sikhumbule ubaba uTsvangirai lithe litshona sezwa kuthiwa usebotshiwe. So sesimelele ukuthi sizwe ukuthi kusasa baza kuthini ekhothi,